kwenza ke le ukuthi khona i23 investments popular known as CTI Bulawayo company ibona ngezokupaka, it's a private company yena lise ukusupplya abantu bakobulawayo mhlawumbe ngithi ward yam particularly ward 10 ama-vulnerable groups benelisile ukuthola ama-Christmas hampers. They were identified by ama-social workers ngoba basebenza phakathi komuzi, they know the categories. Besincedisana sicubungula sibonisisa ukuthi yibaphi abaswelisisayo ngoba inamba yama-hampers ebesiyiphiwe ibingeneli wonke umuntu phakathi kwesigaba. We're getting 63 if I'm not mistaken, so it's very hard ukukhipha u-63 phakathi kwabantu aba-more than 11,000, but sikwenelisile ukwenza through the social workers because they are trained to do this job. Ngancedisana labo lami ngakhonfirma ukuthi these are the most vulnerable groups abakhona, abantu ababhenefithileyo ngabantu abadala abakhulileyo, abantu abaphila lobugoga, izintandane, all the vulnerable groups benelisile ukubhenefitha.
Wona umama unjani ngaleli khefu lekhisimusi? Abaningi bakhanya besenelisa yini ukuthi belithakazelele leli khefu njengeminyakeni edlulele?
Leli khefu lika-2024 lika-December ngibone lehluke kakhulu. Abantu behluleka ukulithokozelela njengamakhefu wonke njengenjayelo, ngoba umumo wezomnotho ungani uphansi kakhulu. Abantu abalalutho abalani like the groups yabomama. Omama vele behlulekile because kade sebekhangelele ukuthi umntwana mayesiye esikolo next of next week umntwana abe selento ezifaneleyo, so basuke baqakathekisa ukuthi bagijime bathenge amabhuku. Ngakhona okuncane okukhona, abantwana abasatholi ukuthokoza okufaneleyo okunjengeminyaka yonke ngoba i-economy hhayi iyehla sibili, abantu bathole nzima.